udinga ke ukuthi abantu bazilungiselele ngendlela ebanzi kulalokho kade bekujwayele. Umemetheka masinyane ugcwala indawo enkulu kanti uyabulala kulalokho kade okade sikubona ngalo mkhakha esesiwujwayele. Ngakho ke kuyadinga ukuthi uhulumende aphakamise izinga lokufundisa lokucebisa lokwazisa abantu. Indlela elula yokwazisa abantu yikuthi kuphume news nokwenzakala eIndia. Kodwa ke ungabala amaphepha kumbe ikakhulu ulalela imsakazo ye-radio ye-ZBC le-television, abakhulumi ngalezi zinto. Bayakhuluma ngomuntu oyedwa mhlambe ezimu oshonileyo, kanti abantu baseyokuthatha lula lokho bathi umkhuhlane siwadlula kusela kufa. Kanti ke kuyadinga ukuthi abantu bavezelwe ngokufa okwenzakala khona eIndia ukuze abantu babone ukuthi uyabulala bazivikele ngendlela efaneleyo. Uhulumende kafake information ye ebantwini, hayi kulokho akwenzayo njengamanje.
Kukhona yini okunye okungenziwa nguhulumende mhlawumbe ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhakha kanye lomkhuhlane wonke nje elizweni?
Uhulumende kumele aphakamise indlela afundisa ngayo. Akafundisi uhulumende bakhuluma izinto lokhu lalokhu, i-praise and worship yona lesesayijwayela ku-ZBC, inkonzo yokuvuka kupraisewa uhulumende, kukhonzwa uhulumende, kuhlatshelelwa izibongo zikahulumende. Siyabonga mnanga kwa, siyabonga first lady, siyabonga minister, siyabonga bani. Kulokuthi basebenze ithuba le-television ukufundisa abantu ngengozi ye-coronavirus, bafundisa abantu ngendlela yokuziphatha efaneleyo ukuthi abantu baziphathe ngayiphi indlela. Kanti abantu kumele baqaphelisise ukuthi kusafanele bagcine konke lokho okuthiwa bakwenze, bagqoke amamaski, benze i-social distancing, bangahlangani bebaningi, bazivikele ngendlela efanele, kungakhathaleki ukuthi usekhaya noma usedolobheni. Igciwane leli liyabulala, abantu abaliqaphelisise bazivikele ngokunjalo. Bangekele ukuzivikela bayakufa, siza kufa, siphele sonke.